Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-9 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni. Ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho, abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile.
Unobhala jikelele womanyano wamazwe we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi ezansi e-Afrika ukugoqela eZimbabwe.
Amanye amakhepha akhuluma ngokuthi amasosha asemtshelele ukuthi hhayi lokhu ngeke ukwenza. Ubuye futhi kwezakale ukuthi hhayi ngempela uqinisile futhi akasafuni kumbe uyafuna. So singawukhangela ngendlela ezi.
Umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa owokuthi kasoze aguqule isekelo sombuso welizwe ukuze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abasakhulayo babhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu lonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuzidingela ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Unobhala jikelele womanyano wamazwe o-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi awezansi yezwe le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe. Isikhulumeli sikaGuterres umnumzana Stefan Dujarric wethule amazwi la izolo ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ehlele indlala njengesimo esiyingozi ephuthumayo elandela eleZambia leMalawi lawo alezigidi lezigidi zabantu ezidinga usizo lokudla. Ihofisi ye-United Nations ebona ngokuphandela abalambayo e-Coordination of Humanitarian Affairs ithi yesabela ukuthi ukusilela kwamanzi ahlanzekileyo kakhulu eZimbabwe kulakho ukuphehla imikhuhlane efana lowe-cholera. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula waqala ngokumbuza ukuthi isimo sekholera sinjani eHarare kulezinsuku.
Ngathi lezinsuku eHarare hayi kuthule kasizwa ama new cases ekholera nxa ekhona amalutshwana angathi kwehlile kwalezinsuku.
Ungathi sokulungisisiwe konke yini obekuhlupha okubangele ukuthi ikholera iqhamuke kwasekuqaleni?
Engingakutsho ukuthi umkhankaso owenziwa nguhulumende uncedile ukwehlisa inani labantu abahlaselwa yikholera. Njalo kule mithi le ababeyithontisela abantu. Okwakhathesi kulengesikhiwa kule abathi bona yikhiwa. Ikhiwa kayisiyo i-prevention. Ngoba udubo silokho esilalo sibili olwamanzi kusitsho ukuthi noma ngasiphi isikhathi ingasukuma futhi ikholera. Ngoba udubo olukhona ngikuthi amanzi malutshwana. Njalo kwesinye isikhathi amanzi abuya engcolile. Izakhamizi ziyakomplaina kasazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kobo Jeffrey Motoni Waterworks khona ngale. Ngoba amanzi abuya engcolile engahlanzekanga kangako. So i-treatment singathi eyamanzi hayi kayi 100% right. So lokhu kwenza ukuthi sithi loma ngasiphi isikhathi ikholera ingasukuma futhi. Ngoba ngesilungu bathi bona nxa uqeda udubo kumele ukuthi ukhangele imbangela esingathi i root cause. Nxa i root cause ungayiqedanga kuyafana lokuthi ugamula isihlahla kodwa sizahluma futhi emaceleni ngoba kawuqumanga impande zesihlahla.
Lona udubo lwamanzi lolu lungalungisiswa njani kahle kahle?
Harare ningathi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi ngabe bayengezela ngazi indaba yama treatment le ngoba amanzi akhona singakhangela idam le Darwendale le Lekichivero amanzi akhona lengazulingananga kangako lonyaka kodwa kungcono kodwa sile ndawo njengesitungwiza ichitungwiza ayila amanzi ayo ithatha amanzi eHarare kusitsho ukuthi kumele ukuthi kube lemizamo yokuthi ichitungwiza isimele ibe lamanzi ayo.
Nxa sesikhangela umumo wendlala lapha ungathi khona ngapho eHarare edolobheni bakhona abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla yini njengabe emaphandleni?
Ya iqiniso ukuthi uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile wakhathesi singakhangela ukuthi ibhakede lomumbu ekuqaliseni komnyaka libelikoma $5-6 kathesi selitshaya kuma $13-15 abantu abaningi edorobheni baphila ngokugayisa ukuthenga umumbu begayisa kodwa ngokudula kwangkhona abaningi abanelisi ukuthi bangaphila sibili ngemali abayiholayo so kumele ukuthi kube lemizamo ukuthi iningi labantu abasedolobheni esingathi ababelow i-poverty datum line lincediswe uhulumende angakhangeli emaphandleni kuphela kakhangele njalo lasedolobheni ngoba ukuphila kunzima kakhulu kubantu abaningi abedolobheni abangasebenziyo nalaba abanye abazama ukuphila ngemisika nxa imali ingekho akula ozathengela omunye ngoba umsika uyahamba nxa kuyikuthi kulomuntu okuthengelayo so baphila nzima sibili abantu eduzeni emadolobheni lapha ngoba kathesi nxa sibhodabhoda siyabona ukuthi abanye badla kanye noma kabili ngelanga njalo kungayisikho kudla esingathi okungasuthisa noma ukuphilisa imuli balutshwana abaphilo esingathi impilo eright.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust ubexoxa ecingweni loNtungameli Ngomo weStudio 7 ekhona le eHarare. Umbiko kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kasoze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu njengoba isekelo sombuso welizwe esikhona okwamanje singavumi lokhu yamukelwe ngembono ehlukeneyo abanye besithi engabe eqinisile esesaba ukukhuluma iqiniso kumbe echaya inja efihla umphini. Bekhuluma bekulama slogan kweminye imbuthano yebandla lezanu PF athi ngomnyaka ka-2030 uMongameli Mnangagwa uza kuba elokho esesihlalweni lanxa amanye amalunga aleli bandla ikakhulu ibutho abebikwa ephikisana laleli nyathelo. Phezu kwalokhu ibandla lezanu PF bese lithole amalunga edalela ephalamende amanengi okokuthi lilakho ukuguqula isekelo sombuso welizwe kulandela ukhetho lwamabhayi elections ukhetho lwamabhayi elections olwapha izikhundla zalabo abaqotshwa ngelinye icele lebandla lesisc kuzanu PF. Asizweni amazwi ka siqhubekele phambili ngalolu daba sihlaziya ukuthi uhamba njani usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoxe lomnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezemfundo ufundo njalo ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami mina le nto kumele sibheke kathathu ngathi kuma angles amathathu ngoba kumele sisaze ukuqaleni ukuthi uMnangagwa ngumuntu ongumntuthu osebenza esithu umuntu working the shadows umuntu ovele kusukela ngesikhathi sombangazwe la ngombusazi umuntu osebenza ukuduka ingqondo labantu kufihla izinto so kungenzeka ukuthi khona lapho yena uzama ukusivala amehlo uzama ukuvala abantu amehlo then kubuye kwenzakala ukuthi khona ngempela usevumile ngaleso sesaba ngokuthi ayiphambe ngokufuna ukukhankasela ukubusa kwehlandla lesithathu ngoba phakathi abantu abusa labo abamfake embusweni ngamasotsha masithi siyakhangela ngezinto nje eziphuma emaphepheni amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasotsha asemtshelele ukuthi hayi ngilokhu ngeke ukwenza asisoze sikuvu ubuye futhi kwenzakale ukuthi hayi ngempela uqinisile sibili akasafuni kumbe uyafuna so singawukhangela ngendlela ezinene
engaphumela igcekeni ubona abanye bakhe bekwamukela lokho njengoba usuke watsho ngokwebutho baningi yini abangamsekela kumbe balutshwana
ye ungathi uyakubhekisisa usenkingeni layo njengoba ubefake lebutho embusweni bakhona abamfunayo ukuthi akwenze lokho sike samuzwa nje umsekelo wakhe uwabo Kembo Mohadi ekhuluma esithi hayi nizomsekela
ngubani omunye abangamfuqela phambili ukuthi ancindise
amandla ezanu kaThesi yona ngokwayo iyiphathi ayikho iphethwe ngamabutho yibo abantu abayenza ukuthi iwine yibo abahamba bezibamba bamba lapha imitshina laleni ukuthi izanu iwine lanxa abantu belokhu behlala belisola ukuthi ayiwine ngakho ke kuzoba lula kubo bona ukuthi bafake omunye okwakhathesi masikhangela umuntu abalakho ukuthi bamfake nguye uJiwe ipower yonke amandla wonke akhona ngale buthweni yibo nje abalakho ukuthi bamfake kodwa masithi siyabheka isithu zobona ukuthi kulo ukulwisana okunye okuthile ngapha komnangagwa sikhathi civilian ruling faction langapha bebutho kodwa ma umnangagwa esephumile wavuma ukuthi uyaphuma kuzoba nzima ukuthi bazofaka abantu owabo ngapha ongekho ebuthweni so mna ngokubona kwami umuntu ozongena uzobevela ebuthweni ukwakhathesi kulula ukuthi sithi nguChiwenga kodwa angithi abantu bayakhuluma la bathi uChiwenga ngeke abuse kodwa masibhekisisa kathesi mbona sengathi bazofaka yini bazofaka yena ngoba angimboni umuntu ongabuya ongapha from iEngile singathi ngamafikeleni kuthangathatha uyobe sisaba la ngoba kulokulwisana phakathi kwebutho labantu bakamnangagwa abanye sasikhuluma ngayo sithi ingxenye yezanu lena sithi yilacoste.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezemfundo njalo icubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Egisikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Kule nkampani zendizamtshina ezimbili ezimise indizamtshina ukuthi zingaphaphi zisiya kwele Somalia kulandela imbiko evela kwele Melika ethi leli lizwe lilakho ukuhlaselwa ngasiphi isikhathi ngamalwa ecatsha. Ibutho le Melika lazise lamuhla ukuthi linikeze amabutho akwele Ukraine izikhali ezincinyane kunye lenhlamvu ezathathelwa amabutho akwele Iran. Imbiko ethulwe ngele Melika ithi izikhali lezi zihluthunwe zisiyaphiwa amabutho enhlanganiso yeHouthi. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Kwezemelika umthethwandaba wesigaba seNew York usulahlele kachana isicelo sewaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump esokuthi icala lakhe lokufumbathisa liyethoniswa kwelinye idolobho elingayisilo Manhattan. Leli cala lizaqala ukuthoniswa ngomvulo ozayo. UTrump wetheswa icala lokufumbathisa untombazana ophila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Amagqwetha kaTrump afake olunye njalo udaba emthethwandaba izolo olokumvala umlomo ukuthi engazathuka iziphathamandla zenkantolo labanye abasolayo ngodaba lolu okwenziwe ngomunye njalo umthethwandaba. Kodwa kungakhathalekile lakho konke lokhu, usikelo lukaTrump lubikwa lokhe ludlodlobala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngolwezi kuwonalo umnyaka.
Hayi, okwalapha e-America mina mbona ngathi kusesekhatshana ngoba khathesi njengoba sisaphethe linyanga engeka April, May, June, July, August, September, October, November. Singona siza ngena ukhetho. Kakukabonakali ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Ngoba angithi okungatho kunye okwenza kungabonakali ukuthi lo phikisayo ozama ukungena la esihlalweni uTrump. Ungkoneza ngena amakhothi akhe lawo. Ungkoneza ngena bonakala ukuthi amfuqa mse ngapi. Mina mbona ngathi basangqilana nje, basadingana lapha lalaphana, basafuqana, befuqana lapha lalapha. Kodwa ke kuzaphuma ncazo kusiya ekugcineni kwendawo ukuthi onguye ophumayo, okhanyayo ukuthi angawina ngubani. Okwakhathesi kungathi nje ngutshilo bhanqa.
Umongameli Joe Biden ubona nxa kuyukuthi enganqoba engaqhuba kuhle umsebenzini kwedlula lokhu akwenza kathesi, kumbe njengoba uyabe ngumuntu oyabe sekhule ukwedlula ayikho khona kathesi ukuthi engayehluleka ukubusa?
Ya, lapha engikubonayo ikuthi hayi ukhulu ngokhulu, xa ukhulu engukhulu ngokhulu. Imbona ngathi kokunye okuzakhathaza, okuzahlupha ama-Democrats ukuthi bafake ukhulu ukuthi abe nguyobamelayo. Yikuthi bona abakholwa ukuthi kungaba khona omnye umuntu ongamelana lo Trump. So ekukhulumeni kwabo mina nxa ngingathola isikhathi sokuthi ngibacebise, ngingabacebisa ukuthi abakhuphe uBiden bafake umuntu omutsha. Isikhathi sisesekhona ngoba abantu abatsha ababoni ukuthi bangavotelelana uBiden engikhulu enjeyana. Bangafakwa umuntu omutsha, like for example uSenator Coons athathe laphana. Then oseza kuba ngukhulu ngoba oseza kuba ngukhulu nguBiden, nguTrump. Then abantu abatsha baza kuthi kudlu bonke baye kuma-Democrats, sebewina, sebethatha umbuso lona. Kodwa kwakhathesi hayi, ukhulu sesebenzile, kuthiwa kusina ukudidelwana. Xa esesebenzile, sesebenzile kadede ayekela abancinyane benze.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni holandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseTexas khona pha kwelemelika. Abasakhulayo eZimbabwe ababhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu yalonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuziphandela. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Abatsha laba abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bebevele bephila nzima bekhangelele ukuba ukuza kuna izulu belime bethengisele uzulu okuchiyeneyo. Kodwa kunzima lonyaka njengoba kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.7 million eZimbabwe ukukhangelele ukuba bazaholiswa ukudla nguhulumende ngenxa yokungani wezulu. Iningi labo kalisebenzi ngoba amasekithali amaningi avalwa eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo ohlala eJombe esigabeni sikaSabhuku, umlotshwa uThembani Dungeni, uthi ubhekane lendlala enkulu eza kwenza kube nzima ukuthi aziphilise.
Abantu bangapha sithwele nzima ngoba kubanga lezulu. Ungabanga lezulu osomabhizinisi sebekhweze intengo zabo zempuphu lo wonke esingathi sifuna ukusebenzisa insuku zonke okunjengabo cooking oil. So awa manje impilo sazoba nzima ngama ungela amanzi, ma singela zilimo esilazo emakhaya sesiyagcina sesingabatshontshayo.
ULiberty Mlilo laye ohlala eJombe uthi isimo sesisibi okokuthi imali yonke abeyigcinile ukuze adinge icence lokutshayela imota usezayisebenzisa ukuthenga impuphu.
Nxa sesikhangele thina njengabasha udubo esihlangana lalo ngesikhathi lesi esendlala, abaningi bethu basebenzele emaplazini. Kodwa ni emaplazini wakhona sebecoshwa imisebenzi ngenxa yokuthi akusela lutho lokusebenzela nxa ulendlala, akusela lutho esilimayo ngenxa yendlala. Okunye futhi abasha thina siphanyisa ukucaphuka, sicina sidinga ezinye indawo sibalekele egoli, egoli yakhona futhi sifike sibulawa khona ngayo.
UHebert Majahana ohlala eHarare uthi indlala yalonyaka imikubi ngoba ukuzamele athumezele umama wakhe ohlala enkayi imali yokuthenga impuphu kulokuthi agcine imali yokuzithuthukisa.
Olonyaka izinto zimikubi kakhulu ngoba imali ebesiyithola yona le encane ebesiyithola ukuthi siphilise sincedise kwezinye indawo ezinjengokwakha lezinye indawo lezona lezi umuntu angabamba kizo, isihamba yonke, isithi ihambe yonke iye empuphini, impuphu isikhwelile, izinto sezidula, impuphu nje specifically impuphu isikhwelile.
Owesifazana osebenza kunkampani ephekayo eHarare uNkosazana Pretty Dube uthi ngaselathemba lokuba umnyaka ka-2024 uzamlethela impilo engcono ngoba ukumele asebenzise imali ayitholayo.
Indlala le ebuya le-drought njengabantu abatsha izasiaffecta kakhulu ngokuthola ukuthi asisebenzi njengabantu abagciniweyo ngabazali, abazali bathemba ukulima. Ukulima kwakhona kathesi into eyabe ingabhadali, kusuka kusinde kakhulu uma kuyikuthi usetertiary ngapha ama-tuition ubhadalelwa ngumuntu osekhaya. Nxa bengavunanga akathengisanga, ngapha le nkomo zakhona ziyacuba, kusuka kube nzima ngoba uyabukwazi ukuthi nxa kungavunwanga kahle kungakwanisa ukuthi inkomo ithengiswe lawe uthole ukubhadalelwa ama-rentals.
Kodwa omunye osakhulayo ozisebenzayo uRigan Sibindi uthi akasoze avumele indlala yalonyaka ukuba imbisele emuva esithi uzaqala ukuthengisa ukudla ngoba esebone amathuba ngenxa yendlala.
Akulunganga ukuthi abasakhulayo bebe ngabantu abakhalayo ngoba izulu kalinanga. Nxa izinto zime kanje, yilo ithuba lokuthi abasakhulayo bedinge indlela zokuyenza ngayo imali. Kuningi abasakhulayo abangakwenza elizweni ukuthi bethole imali. Maningi ama-business opportunities abangakwanisa ukuwayenza, abangakwanisa ukuthi bewathole, bethole imali. Ngoba lesi ayisiso sikhathi sokuthi bebe ngabantu abakhalayo, kodwa kumele besebenzise izandla zabo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aze lendlela ezehlukeneyo zokuncedisa abatsha lonyaka. Lokhu kugcizelwe uNkosazana Sheron Maphosa owenhlanganiso eye-Youth Arise othi kumele uhulumende abe lesikhwama sokusiza abatsha ngesikhathi sendlala.
Besicela uhulumende ukuthi agcine imali agcine isikhwama sokuncedisa abatsha nxa sikhangele indaba leyi e-drought, ngoba bazasala begcina betshontsha, abanye sebesebenzisa into zidakamizwa. So sifisa ukuthi uhulumende ibacabange.
Ingcitshi kwezomnotho osebenza lenhlanganiso ye-Labour Front uMnumzana Peter Khanye uthi kuza kuba nzima ukuba uhulumende akhangele abatsha kuphela ngoba kuvele kulo dubo olukhulu lwendlala ehlupha wonke umuntu.
Bekungaba ngumqondo omuhle nxa uhulumende ubengenelisi ukuthi abe le mali akade efake eceleni ukuthi incedise intsha yethu yenze ama-projects atshiyenetshiyeneyo ngesikhathi lesi esikuso sikhayelane lendlala ekhona ngemva kokunganikwezulu lonyaka. Uhulumende wethu kodwa ngimkhangele akalayo imali yokuthi akwenze lokho. Uhulumende wethu singakhangela i-SED tax bracket lapho kuza khona imali ayitholayo uhulumende inciphe kakhulu.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende esibona ngomsebenzi wabatsha kuhulumende ekuhlangothi lweZimbabwe Youth Council uMnumzana Brian Nyangwade uthi uhulumende uyazazi indubo zabatsha njalo uza kuba lamacebo okubaphathisa.
Sizama ukuba abatsha babe namathuba atholakala kungatsha ezihlukeneyo zikahulumende.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ubikele umhlaba wonke ukuba eleZimbabwe libhekane lendlala enkulu, ngakho-ke ucele uncedo ukuze kudingelwe abalambayo ukudla eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eye-World Food Programme zithi sizazama ngamadla wonke ukudingela eZimbabwe ukudla loba lidingele ukudla amanye amazwe. Okwamanje akukaziwa ukuba sokutholakala emalini eyokunceda uZulu ukulandela ukwethula kombiko ngumongameli Mnangagwa ukuthi ukoma kwalonyaka sokukuzinga le national disaster. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ngithemba liyaphila lonke basakazi lomhlaba wonke jikelele. Hayi, siyayibona indaba yeziki mani le. Into ekhona yokuthi akukho ntsho lokukodwa engibona kuzaphuma la, ngoba kade ayiqalanga namhla phela indaba yemali yeZimbabwe. Khumbulani ama-beer asi-check, ama-special apotec, ama-bond note, ukubala yikuthanda vele, akungeke kwasiza lokho. Okukhona yokuthi akudingi isizathu esenza lona ikhanda libe buhlungu. Lolu hlupho olukhona lapha ibukhokhelo khona, angeke kube le nto kuthiwa intsha emangalisayo namhla engaphuma ngalo mbuzo ovele ukhona. Indaba ilapho, akulungisiswe lapho kuqala. Siyahlala sikhala njalo nje. Ngiyabonga.
Hello Studio 7, injani lonke ngezindawo ngezindawo? Mina ngusakhile, ngiphuma enkaya esigabeni saseSebhomoni. Hey bantu, naye lo nyaka kunzima hlekeza, kunzima emvala phambi, kunzima sile nomoba wethu samvotela siwawina, kodwa esicela kasicabange. Hey lo nyaka kunzima, kunzima emuntwini wonke, ayikho nto kubani kuright, kunzima emuntwini wonke, kunzima sibili, kunzima sibili. Ngithi khona ngapho samafatile njani? Hayi thina siyaphila, siyaphila khonapho. Ulale Studio 7 zangizwa ngikhuluma
usakazele njani. Hey mna ngagogoke yeke ukuqhata bani,
ulungisa imali, imali yakho, imali yakho. Ungalungisa imali, imali enginavala, imali after isikhathi ezo expire. Akayeke lokhu, ayeke yeke ukutwelokhu ebhizi kuqhatha abantu ngamanga. Ayikho imali ekhona eZimbabwe, ezilongo eZimbabwe kusesele government yezanu-PF ngeke ibe nemali.
Sanibona, sanibona, sanibona. Studio 7 masakazi abahle ngugatsheni lokhulumayo nala eGoli. Sicela bandla ngalendanga lesibizele umuntu ophetheze imfundo ngabe emathebeleleni, siye sibuze ukuthi kutheni ngosami esilethela amatisha esishona ngapha emandebeleni, ngoba njalo nje uma uhamba usiya lapho uthole ukuhle titsha ishona. Ngiyakhumbula nje ngike ngahamba ingane yami ifeli isiNdebele, uma ngihamba ngisesikoleni siyafika lapho umuntu ofundisa isiNdebele umuntu olishona ongazingeli ukupronounce amagama, kuze kube nini ngempela senziwa le nto le ngoba esishona. Ma ngisebuza utisha omkhulu wangitshela ukuthi cha, amatisha nobanikezwe. Ngicabanga ukuthi lona iqiniso lelo. Into abayenzayo bafaka utisha omkhulu abelishona ebesebiza abangani bakhe, ebiza abangani bakhe nje bazofundisa. Ngeke utholile khunjana indebele le emashoneni, ngeke ulithole indebele emashoneni. Cala please ke sibizele nisibuze ukuthi indaba benza leyo nto leyo, benikeza izingane zethu imfundo ephansi ebulala ulimi. Ngibonge basakazi.
Studio 7, hayi siyabonga ukuthi lisethulele izindaba ezimnandi ngale ndlela. Le ndaba yale mali ekuthiwa imali entsha evelile esekhaya, indlela nje uhulumeni yokudinga ama-foreign currency ebantwini, ebamba abantu inkunzi. Hayi, angiboni ukuthi imali yezonceda abantu le. Zingaki izimali esezaphuma zahamba zishiya abantu behlupheka, belahlekelwa zimali zabo emabhenki. Uhulumeni uyakwazi, afanele akwenze lokho, uyayazi nemali okufanele ayikhiphe ukuthi yiphi, hhayi ukuthi akhiphe nalizona lise zimali ezinje. Uhulumeni akatshela abantu iqiniso, alethe imali okuyiyo eZimbabwe ebantwini.
Sanibonani kustudio 7, kustudio 7 ndinjani? Wonke unkamili ndinjani lonke kustudio 7, phansi ngabehluleki bakahulumende, phansi ngabo laba, hhayi ngabancindezeli uhulumende wakhona. Esikudlula uSmith lo, phansi ngabo vele, akulanto abazayilungisa laba baqamba amanga kuphela. Abazehlulekela vele bayahakula ukuze imali kwabo lokhu ngama-newspaper batshiyane lathi wala manga vele, phansi ngabo.
Siyabonga balaleli bethu beStudio 7 elisithumeleke imbono yenu ku WhatsApp. Inombolo zethu zithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingasebenzisa yona leyo inombolo +12024650318. Siyabonga, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.